Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chananjani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 12 kumbimbitho 2018 nguntungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ngomnyaka ophelileyo iZimbabwe yahle yaba lesigaba sayo indlu abahamba bayatshengisa ukuthi eZimbabwe kwenziwa lokhu lalokhu.
Iqula elivela kweZimbabwe elikhokhelwa ngumkamongameli unkosikazi uWilliam Mnangagwa liseNew York khonapha eMelika emhlanganweni weUnited Nations okunanza amalungelo abesifazana.
Abatsha esiqintini seGwanda sebekhuthazwe ukuthi bachiyane lomkhuba okuphatheka kudlakela lwezombusazwe.
Odokotela abasebenzela isibhedlela sikahulumende baqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Iqula elivela kweZimbabwe elikhokhelwa ngumkamongameli unkosikazi uWilliam Mnangagwa liseNew York khonapha eMelika emhlanganweni weUnited Nations wokuthuthukisa impilo yabesifazana abahlala emaphandleni owe-62nd Commission on the Status of Women ovulwe ngokusemthethweni lamuhla. Abanye abakulomkhosi iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezigoqela onkosikazi Sithembiso Nyoni, Mabel Chimonoma kanye loMonica Mutswangwa, isiphathamandla se-MDCT unkosikazana Paulina Mpariwa kanye lamalunga enhlanganiso ezizimeleyo labo baphatheka kulomhlangano. Ekhuluma lentatheli izindaba ngaphambilini kwalomhlangano e-Ethiopia, unkosikazi Nyoni ubikwa wathi kuqakathekile ukuthuthukisa impilo yabesifazana abahlala emaphandleni ngokubanika umhlaba, imota zokuhambisa, amanzi ahlanzekileyo, lokunye okungabancedisa ukuqhuba amabhizimusi abo, kulokubadingela imisebenzi nje kuphela. Ukuhlaziya lolu daba siqale ngokubuza omunye waphatheka emhlanganweni ofanayo ngomnyaka odluleyo, unkosikazi Tholakile Mahlangu Khumalo, ukuthi kuyini abakuphathela abesifazana ekhaya ngemva kwalomhlangano.
Ye, kusemuntini ohambileyo njengomuntu ayevela kobulawayo, ngithe ngivela khonale ngabiza omama bendawonye labo baba emhlanganweni wakhona ukuthi ngikhulume ngokuthi izinto ezifanele zibe khona kuthi esibe sikhuluma ngazo khona le kuyini. Kuthiwa omama bangancedwa njani ngamanzi angatholakaliyo. Kuthiwa omama bangancedwa njani ukuthi bazithuthukise bengahlali bengela ntuthuko. Futhi njalo bangenze njani ukuthi labo bangene kupolitiki njengoba thina sasihambile singamapolitician. Ngabangenisa kwenye i-training omama bama-districts, ama-constituency ahlukeneyo. Bafundiswe ngangilabo mama engangisebenza labo ababili ababe-trainer omama ukuthi benze osepa, benze ama-drinki, benze lokungamakhekhanyana ukuthi bathengise, bazuze imali zokuzisapota bona. Abanye basikuthatha lokhu sebe ngo-business woman ngoba sebethi bangenze okungamasepa kwabo bakuthwale baye kungenisa ezitolo besenzela ukuthi babe lezi mali. Kuyafundiswa khona lezi nto eziningi lo ngokuphatha imizi. Mina ngiyakuchathekela ngithiwa bephalamenti ukuthi i-nutrition, ukudla okulomsoco, yikho kuthuthukisa abantu belizwe besigaba abomuzi.
Ele Zimbabwe lalo liyalithole ithuba lokukhuluma yini kulomhlangano?
Ah, ngomnyaka ophelileyo iZimbabwe yahle yaba lesigaba sayo indlu abahamba bayajengisa ukuthi eZimbabwe kwenziwa lokhu lalokhu. Okunye futhi kuya ngabantu abahambileyo, phela abantu bayaphonga ukukhethwa nje ngoba bayafuna emhlabeni lapha bayakhetha nje bafike bazithulile khonale bangaze bakhuluma lutho. Sifanele ukuthi nxa sihambile khonale siyekhuluma ngokwenzakala eZimbabwe sesiphambili kulamanye amazwe.
Lo Senator Tholakele Mahlangu Khumalo wakoBulawayo sixoxela ekhonale koBulawayo.
Abacha esiqinini seGwanda sebekhudazwe ukuthi bachiyane lomkhuba okuphatheka kudlakela lwezombusazwe ikakhulu kathesi kulungiselelwa ukhetho. Kuvika uAlbert Ncube.
Ekhuluma labathe eGwanda umqondisi wenhlanganiso yeCommunity Youth Development Trust iCYDT uNkosazana Chachisile Ndlovu ududlakela osolubonakala kuMDCT luyadanisa. UNkosazana Ndlovu uthi abatha kuzamele baphakame bazijola ukuthi abasoze bavume ukusetshenziswa ukutshaya kuZulu ngesikhathi sokhetho. IZimbabwe ikhangelane lokhetho lonyaka njalo amabandla ezombusazwe aseqalisile ukukhankasela lolukhetho. UNkosazana Ndlovu uthi kuyadanisa ukuthi udlakela kwezombusazwe selukuqalile kakhulu ku-MDCT.
Ndaba ukuthi sike sakubona kumidia imagezikanazibile ukuthi abantu abantu yibo abakade behamba phambili ezintweni zomsizo ohambelana nento zombangaba. So kuqakathekile ukuthi singabantu abatha set our agenda ibe sibeki yazimuntu okuthi waseyilo sibayele.
Iningi labatha kulomhlangano libhune ukwazi ukuthi kungani uNkosazana Thokozani Khuphe labalandeli bakhe bathawe eBuyera lakoBulawayo. Osakhulayo ebandla leMDCT ebona ngokuphathelane labafundi njalo efundela ukuba ligwetha uJabulani Ndlovu uthi abalandeli bakamakhuphe yibo baqala ukulwa emhlanganweni wakoBulawayo, kodwa uthi njengebandla bayalusola udlakela njalo abatha kumelanga bavume ukusetshenziswa kudlakela lwezombusazwe.
Bese ngamapata imuntu only for a day. So thina waseya ezamayouth we must like shun away from this violence and all those kinds. And anyo, leke nginanzelele ukuthi the very same youth abasetshenziswayo abangasebenziyo. Like abasetshenziswayo nje laba babuya bethathwa bethetha abantu bethathwa bethedistrupta amamilini.
UWellington Nare webandla le-PDP uthi abatha kuzamele bangene labo kukhetho ukuze baphathe ingatsha zikahulumende.
Abantu abatsha sesisuka from ube ngabancedisi uba yilabana abafaka ama-posters uba yilabana abagijima besekela abantu abadala. Ezabantu abatsha sesiklaima sesifuna lezi zikhundla ezobukhansila ezobu-MP create a ministry yabatsha ekhanisa le nhloo zabantu abatsha. Hayi khona le ekhona ekhuphela umuntu olupheleyo le minyaka ye-67.
UNkosazana Linda Mpofu umqoqo wenhlelo ku-CYDT ukhuthaza abatha ukuthi bahambe bayehlola amabizo abo kuluhlu lwalabo ababhalisa ukuvota i-voters roll inspection lapho lolu hlelo luthelwa qala.
Kuyanini bakithi lizotheka amabizenu ku-voters roll, lingahlali lizele ukuthi hayi andovele ngabhalisa lesifundazwe. Amakhompyutha ayayenzakali ukuthi awekwe kuzabhalisa yona leyisiiisoze lokuthi ayinvestment of the voters roll. Isiphu sakho nesemo wathi kubhalisa ngaso kungasilali.
Inani labatha selibhalisele ukuvota lonyaka libikwa liphezulu lapho kuqathaniswa leminyaka edlulileyo, kodwa uMampofu uthi baqhubekela phambili bekhuthaza abatha ukuyabhalisela ukuvota. Iningi labatha kulomhlangano liveze ukungazwisisi udaba lomanyano we-MDC Alliance njalo libuze ukuthi lamabandla akulomanyano azasebenza njani ngemva kokhetho. Abanye ngabathi lamabandla alakho kubumba ibandla elilodwa ngemva kokhetho. Ngingu-Albert Ncube oyindaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, kushort wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe sethenjiswe imali efika amabhiliyoni amathathu ngosomabhizimusi bakwamanye amazwe abalesifiso sokuzevula amankampani abo eZimbabwe. Ebhala kuphephandaba elidumileyo eMelika eleNew York Times izolo, uMnangagwa uthe eZimbabwe seliguqukile langena endleleni eya ekukhanyeni kulandela ukususwa kukamnumzana Robert Mugabe embusweni nyakenye. Ngaleso sizatho uMnangagwa umeme abakwamanye amazwe ukuthi bazencedisa ukuvuselela umnotho welizwe esithi inotho yabo izavikelwa ngazo zonke indlela nguhulumende. Nanku lo mthetho Indigenization and Economic Empowerment Act usuguquliwe. UMnangagwa kuvumile ukuthi ilizwe lisabhekane lobunzima obukhulu obugoqela ukuswelakala kwemisebenzi. Wengeze wathi uhulumende usebenza gadalala ukulondoloza amalungelo oluntu. Umongameli Mnangagwa ucele njalo amazwe ethesa eZimbabwe izijeziso afanale leMelika leBrithani ukuthi ezesule lezi zijeziso. Sixhume incwethi yehlaziya ezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele.
Ngo-2013 Mugabe laye wayenze izithembiso zokuthi bazacreate ama-jobs afika 2 million, ubani uzayenza lokhu. Wayetshona ehambe e-China esitela ngama-megadeals awo e-China labo-Belarus labo-Russia. Ayikho into yaphumayo khonapho. So I think sesifike njengamaZimbabweni sekumele sithembe ngokubona njengoTomas, ngoba sekuyisikhathi eside abantu vele kube thembisa into ezingacaciyo. So mina ngibona ngani ayizitori kumbe izifiso zikathemba lo amukelaze zikhulunywa ke Mnangagwa.
Wona umnotho umi njani kulezi nsuku? Sokulobubelo yini nxa siqathanisa lanyakenye lapho uMnangagwa engena embusweni?
Ayiyeke yinto kube lo tshintsho olumangalisayo, ngoba kuyahlupha ukuthola imali emabhenki. Amankampani amaningi alokhu sehluleka ukusebenza. I-foreign currency la iyahlupha, abafuna ukuyathenga kwamanye amazwe balokhu bethwele nzima. Imali yakho eseZimbabwe ngeke uhambe uyothenga ngayo eBotswana kumbe eSouth Africa, uyatshelwa ukuthi umele uyi-aplayele. So ubunzima bulokhu bukhona. So ngakhangele i-economy sibile, amboni ukuthi singathi solo tshintsho olunye singathi kumbe liyabambeka kumbe singathi intakhaya, ngoba intengo zezinto zobe siya phezulu njalo zehle zethu.
Uthi njalo uMnangagwa iZimbabwe esesikiyo iZimbabwe entsha lapho uZulu avunyelwa ukuba lamalungelo wonke, kungaba lilungelo lokukhuluma intando yakhe, kungaba lilungelo lokuba lilunga lebandla eliphikisayo. Uthi njalo sebewahlonipha amalungelo oluntu. Yebo, kuyabonakala konke lokho.
Khuluma nje uMnangagwa bekhuluma ngokuthi uMgabe kumele amele akwenzayo, ekhanye engathabanga ngokuthi uMgabe sifoma elinye ibandla kumbe sozama ukuqalisa elinye ibandla. Kuningi okwenzakalayo eZimbabwe nje okungatshengisiyo ukuthi ilungelo lobuntu liyahlonitshwa eZimbabwe lapha.
UMnumzana Zenzele Ndebele yincwethi kwezombusazwe, sixoxela esekobulawayo.
ULive Talk lamuhla sixoxa ngokukhalala umsebenzi kwabodokotela eZimbabwe bekhonona ngokungaphathwa kahle ngohulumende leholo elincane abalitholayo.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkulungwane zabalimi besameleni esabelweni seMaharashtra kwele India abafole okwensuku eziyisithupha betshengisela behamba ngenyawo bafike esigodlweni salelo lizwe eMumbai ukuzokhonona lokucela ukuxolelwa kwizikweleti abalazo emabhanga ngoba bezisasinda.
Kufe abantu abangamashumi amane engozini yokulumatha umlilo kwendizamtshina ethwala abantu kwele Bangladesh eKathmandu Airport. Isikhulumeli senkampani yalendizamtshina eBangla Airlines ithi lendizamtshina ibithwele abantu abangamashumi ayisikhombisa lanye 71 iningi kuyizizalwane zaseBangladesh ileze Nepal.
Uhlangothi olubona ngokuqhutshwa kwezempilakahle eZimbabwe ole Health Professions Authority luthi isimo ezibhedlela siqhubeka sisibi ngenxa yokukhalala umsebenzi okwenziwa ngodokotela elizweni lonke jikelele ezibhedlela zikahulumende. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Iziphathamandla zalolu hlangothi zethekelele ezibhedlela ezintathu eHarare namhla ezibalisa esePhararenyathwa eHarare Hospital leChitungwiza sicwayisisa umumo. Isikhulumeli salolu hlangothi sithi iqula lalolu hlangothi libone abantu abaningi abagoqela abantwana abehluleke ukuthola usizo lokwelatshwa ngoba odokotela bengekho. Uhulumende wazise ngempelaviki ukuthi odokotela laba sebebuyelile emsebenzini ngemva kokuvumelana laye kodwa bona bathi akunjalo njalo abekho ezibhedlela. Odokotela ezibhedlela zikahulumende baqale ukukhalala umsebenzi ekuqaliseni kwalinyanga bekhonona ngeholo abathi liphansi. Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 kweBulawayo namhlanje luveze ukuba odokotela bakhangela izigulane ezigula kakhulu ezifakwe kuintensive care ezinye zonke zikhangelwa ngabongi kuphela. Umnumzana Matthew Ndlovu olomntwana olaliswe esibhedlela sempilo ngomunye walabo abaxoxe leStudio 7.
Ngilomntwana ogulayo osempilo ubonwa ngonesi kuphela akabonwa ngodokotela.
Abongi lesikhulumi sempilo behlulekile ukuphendula imibuzo yeStudio 7 bethi kayibhalwe phansi izaphendulwa ngolunye usuku. Unkosikazi Samukele Ncube isakhamuzi sakoBulawayo obeze ukuzobona isihlobo sakhe empilo uthi akula sizo abalutholayo esibhedlela sebeze becabanga ukuthatha isihlobo beyozongela endlini.
Isitrike lasesikhona empilo sasisenza sicabanga ukuthi sikhiphe isigulane sethu lathi siyozigcinela endlini sibe sizikhangelela ngoba akulanto abayitholayo esibhedlela khona ngale udokotela kabuye ukuzobabona ukuthi abanike itreatment esabe sikhangelele babephunguka bagcina khona ngale le bhili lalo likhwela ngoba kuyabehlezi esibhedlela khona ngale.
Kusenjalo udokotela okokhansili wakoBulawayo umnumzana Edwin Sibanda uthi nxa abantwana bengadlalisa inhlabathi ehlangene lomquba wabantu kudala izibungwana kanye lomkhuhlane wesihudo. Uthe laloba kunjalo ukhansili ulusana lemikhuhlane yesihudo.
Nxa abantwana bethe badlalisa inhlabathi ehlangene lesiwe nje singathi ngumquba wabantu kule ngozi yokuthi amaqanda ama-worms angene emzimbeni yabo bawaginye ngaleyo ndlela abesechamisela ngaphakathi kwabo babesesiba lama-worms yiyo indlela yokuqala. But lokho kuthatha isikhathi eside kodwa kuphinde kube le ngozi yokuthi balakho ukuthi babe lo mkhuhlane wesihudo. So ngalokho-ke ikhansili viki zonke iyathatha inani labantwana labadala ababegula umkhuhlane wesihudo. So sihlele siyikhangela lesiyiqaphele ngamehlo khozi amanani lawa sibona ukuthi ayakhwela kumbe ayehla ngoba silezilinganiso ukuthi ayinxa esiyedlule lapha siphunyukile bese sithatha amacebo.
Indleko yezempilakahle iphezulu kakhulu ezibhedlela ezizimeleyo ezingekho ngaphansi kukahulumende njalo balutshwana abenelisa ukuya kwelatshwa kizo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Isisekelo sombuso webandla leMDCT sibikwazi sithi uNkosazana Thokozani Khube nguye omele athathe intambo zombuso kuze kwenziwe umhlangano omkhulu owe-Extraordinary Congress ozakhetha kakutsha umkhokheli waleli bandla ngemva kokubhubha kobe ngumkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai. Kuviga Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-MDCT liphakathi kwelitshe leMbokodo ngokulandelwa kwesisekelo sombuso waso ngemva kokubhubha kukamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Loba kunjalo isisekelo sombuso walelo bandla sithi umsekeli wakhe unkosazana Khuphe nguye omele akhokhele aze abize i-Extraordinary Congress. Isimo simanzonzo ku-MDCT kuyaliwa kuluthuli inkokheli eyakhethwa ngumuyi ingasalandeli lelicele lesisekelo sombuso ilandela elinye icele elavela lanikeza uTsvangirai amandla okuzikhethela abasekeli osekudale ukubangisana loMakhuphe. Osezithi nguye olelungelo lokukhokhela iMDCT yena wadliwa kukhetho lweCongress umnumzana Nelson Chamisa wethule isinqumo esilakho ukuxosha uMakhuphe ebandleni. UChamisa labanye bakhe babe nemihlangano eMathebeleland North eDethe leMathebeleland South ePlumtree ngempelaviki kodwa unkosazana Khuphe ubengekho. UZulu weZimbabwe ulemibono ehlukeneyo ngokwenzakala kuMDCT, abanye besekela uMakhuphe, abanye njalo besekela uChamisa kodwa umuntu wonke evumelana ukuthi udlakela olusebandleni leli kumele luphele. Abasekela uMakhuphe bathi kuyayangisa njalo ngendlela isimo esingakhona kunzima ukuthi bengathini. Umnumzana Limukani Baloyi uthi kubazwisa ubuhlungu okwenzakalayo ngoba bebekhanyelele ukuthi uMakhuphe nguye olelungelo kodwa kwavele kwawonakala lapho kufakwa abanye abasekeli ababili.
Heyi umama sizobuhlungu ngoba umama besikhangele ukuthi umama abambe into le. Ubaba uphambanisile. Uthore waphambanisa ngokufaka amapresident amathathu.
Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo uCouncillor Gift Banda uchaze ukuba basebenza kuhle lomongameli Chamisa njalo udaba lukankosazana Khuphe lusahlafunwa zinkokheli.
UChamisa indlela akhokhele ngayo since ayithethe over kubaba uRichard Tsvangirai the late asilansolo ngakho ma singakabikelwa ukuthi sebesimpumela yalokho kukhulumisana ngeke sibahambele phambili sibike ukuthi inkulumo zabo sezinga.
Isikhulumeli se-MDCT kobulawayo umnumzana Felix Mafa uchaze ukuba uyafuthiseka ngobukhokheli bukaChamisa ethi ungumuntu oqotho omncane njalo uthanda abantu bonke kungakhathalekile ukuba basuka kuphi kwelizwe. Ungezelele ethi umnumzana Chamisa ufuna umbuso wezabelo njalo uyasekela umbuso wenkosi yamaNdebele futhi kathandi izinto zobugwelegwele ufuna umphakathi ufeze amasiko. Ukuxabana lokuxokozela osokuthumbe ibandla le-MDCT sekuthiye iningi labantu lidideke ingqondo ngoba bebekhanyelele ukuba unkosazana Khuphe abuse njalo kuyiwe ekhethweni bemanyene ukuze bakhuphe ibandla elisembusweni. Ukuxabana okukuleli bandla kulakho ukuphazamisa impumela yokhetho uma inkokheli ze-MDCT zingehluleka ukukhumisana umlotha ngodaba lokuthi kulandelwe isisekelo sombuso. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emidlalweni kakhilikithi ligqibe imidlalo yezibaya liphezulu kwengalane yesibaya sikaGroup B kumncintiswano we-ICC Cricket World Cup Qualifiers ngemva kokuba ngutshikile obhanqa leqembu leScotland emdlalweni oqhutshelwe edolobheni lakobulawayo lamuhla. Into sezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe liqede imidlalo yalo lile miklomelo eyisikhombisa okulinani elilingana leliphethwe liqembu leScotland, kodwa eleZimbabwe lihlezi phezu kwengalani ngoba lile net run rate engcono. Abafana beZimbabwe bale net run rate ye-1.35 ukuthi abeScotland bale net run rate ye-0.855. zombili iZimbabwe leScotland zizaqhubekela phambili ziye kusigaba esilandelayo somncintiswano esibizwa ngokuthi yiSuper Six ndawonye leqembu leAfghanistan lona eliqede imidlalo yezibaya lisendaweni yesithathu kwisibaya sikaGroup B. Amaqembu aphumelele uyadlala kusigaba seSuper Six esuka kwisibaya sikaGroup A ngabalisa eleWest Indies, eleIreland kanye leleUnited Arab Emirates. Njalo lawa maqembu azaxegwa lalawa aphumelele esuka kwisibaya sikaGroup B kuthi ngemva kwalemidlalo amabili azatholakala ele miklomelo eminingi yiwazadibana kudingwa intshantshu. Ikanti yabe vele ezethole ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba wona uzaqhutshelwa elizweni le-England laseWales ngomnyaka ozayo. Sikhangele umdlalo we-volleyball. Inhlanganiso yeBulawayo ye-Volleyball Association ngempela viki edluleyo iqhube umncintiswano wokulungiselela ukuqala kwemidlalo yalo nyaka. Njalo amaqembu anqobileyo ngabalisa ele-National University of Science and Technology kucelela besifazane kuthi kucelela besilisa kunqobe iqembu le-Highlanders. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo ye-Volleyball Association William Maziro uthi lo nyaka bakhangelele ukuba umdlalo we-volleyball uthuthuke kakhulu njengoba izikolo zemfundo yaphezulu lazo seziphatheka kumidlalo yabo.
Kusizini yalonyaka I'm glad ukuthi ma ukhangela silawo ama ngangikhala ngakho ukuthi siyafuna ama universities ethu, siyafuna ama institutions ethu around us ukuthi ebe active. So sikhangelele ukuthi bazale bekhona sesimeleka bese ayilupane State University le site ukuthi lawa be join abanye bekhanya bethembisa. So sikhangelele ukuthi kube le competition ezwayo. Njalo sisibona ama community clubs ethu sivele silawo, siyabona iHighlanders isiphendukile njalo ku league after a year's break. So lokhu kuyasichaza, kuyasikhuthaza ukuthi hayi umdlalo we-volleyball uyakhula.
Amaqembu aphatheke kumncintiswano wangempela viki ucelela besifazane ngabalisa eleNust eliphutshe lisendaweni yakuqala, eleHurricanes eliphutshe lisendaweni yesibili, eleLiveve High School kanye leleBulawayo Poly eliphutshe lisendaweni yesine. Kucelela besilisa iqembu leHighlanders liqedele lisendaweni yakuqala, kuthi eleNust liqedele lisendaweni yesibili. Endaweni yesithathu kube leqembu leHurricanes, kuthi kwesine bekuleqembu leBulawayo Poly, endaweni yesihlanu bekuleqembu leMilton High School, kuthi eliqede lisemsileni ngeziLeLuveve High School. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kangele ebezihamba phambi.
Iqola elivela kweZimbabwe lisikhonapha eMelika eNew York emhlanganweni weUnited Nations okuthuthukisa amalungelo abesifazana abahlala emaphandleni.
Abatsha esiqintini seGwanda sebexwayiswe ukuthi bachiyane lodlakela kundaba zombusazwe.
Odokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi.
Kwanele mthwakazo livalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Losithandekile mhlanga ngesithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.